Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yeWange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yeLupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Umbiko okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba lakho ukukhetha umholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe yamukelwa ngenjabulo ngabanye abebe kuvuyo leZebra.
Umuntu ongelasico ngelangitsho lokho kade kwenze ukube azengihlukumisa abantu, ngalokho ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana.
Sihlaziya ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eneminyaka ephansi kwelithumi lasithobami nwembili.
Sikwathatha engakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze ngilungise yami imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna yeWange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yeLupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Ingozi le ibikwa yenzakale izolo duze le VID yeWange ngemva kokuba imota kaNekatambe inqikalane lenye enkulu. UNekatambe ubikwa ebesesibhedlela seWange Colliery izolo kodwa ezahanjiswa empilo kobulawayo lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa engakhetha umholi webutho umnumzana Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe. Lokhu kuvezwe ngowake waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo enkundleni yokuxhumana eTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula. UMoyo ubikwa ngabanengi elokhu elabantu abamtshela okwenzakalayo kuhulumende. USibanda uyabe ezathatha isikhundla esachiwa ngumnumzana Kembo Mohati owakhala la umsebenzi nyakenye ngemva kokuba evezelwe imfihlo zakhe zokuqoma abafazi abachadileyo. Zintathele izindaba zephephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla othi uSibanda engaba ngumsekeli kamongameli welizwe oqotho.
Ngibona ngazani umbono wakhe lapha uqondile sibili ngokupheleleyo laye umngameli kunye lalaba bamnika i-advice ebekhethe kuhle sibili. Nxa sikhangela ibandla leZebra kumbe iyelezapho onguye khona sibili kathesi ongaba nguye umuntu ongakhuluma kuzwakale, umuntu ozisondeza ebantwini, umuntu ongathi ulandelwa ngabantu abaningi, nguye nalo ukhomanda uVP Valerio. But isikhathi sakhona ukuthi uSibanda ekhutshwe laphana as army commander asiso sikhathi sakhona lesi. Lapha simele sikhangele izizwe lezizwe ngumhlaba amazwe lamazwe, asikhangeleni namazwe, sikhangele udlame olukhona oludinga umbutho ukuthi uhlale useduzane. Indaba ye-Ukraine liyana kayipheli yodwa, indaba yemali liyana kumbe ngaphe singathi Northern Africa eyamakhulu ayipheli yodwa. Nxa sikhuluma ngamabutho elizwe sikhangela ukuthi ngubani onguye umqeqetshi kumbe ukhomanda walolo lizwe kumbe walowo mbutho. Akukhangelwa inamba yabantu but kukhangelwa umbutho wona ngokwakuthi khona ngubani ophambi kombutho lowo. uValario angakhuluma kukhulumileyo kumba ngakhupho umbutho siyahlasela uyawina impi ewene ibattlefield. Kulezi zinto ezimbili lapho ezimele zinqotshwe, the war on its own and then battlefield. So nxa ukhupha umuntu onjengoValario, ngibona ingazani iarmy yethu kumba umbutho wethu uyasala uweak. Umbutho weZimbabwe uyabusulingana nje sufaniswa lombutho weMalawi, Zambia, Namibia, Botswana. Even when South Africa gaila mbutho ngama leZimbabwe. Kabe sokuzadlalela izitha zonke nje umhlobo wazo. IMozambique kumbe iTanzania gaila mbutho. Nxa sikhuphe uValario kuyasala sokule gap.
Manje ekubeni ngumsekeli kamongameli welizwe, ubona ngani engenelisa na ukuthi akhokhele uZulu mathupha?
Ekumeleni abantu uValario ngibone angazani ngumuntu ongamela abantu, ayisikho ukuthi umela umbutho kuphela, asoze emelele umbutho kodwa. Uye ekufundisweni lapha ngesikhathi sempi esokukhulula ilizwe leZimbabwe sikhupha emakhiweni wathena ukukhokhelela umbutho, kodwa ke wakhula elokhu ekhuliswa ekhuliswa ukuze efika kulesi sigaba kuyiso sona esabo Lookout Masuku. Uyena wayengemuva ngoba baningi kade bephambi kwakhe lapha, bakhona sibile kade bephambi kwakhe. Kodwa ke ngalokho khathesi sinxa sikhangele jikelele nje ilizwe lethu kumbe ephathini yezaphu kumbe kumbutho kaZipra, bakhona abarithayile sibili laphana bengama-brigadiers, abanye baseParliament laphana. Kodwa sikhuluma ngomsekeli welizwe, the vice president of the country, umuntu oqondile sibili ukuthi ebambe isikhundla lesiyana nguValario. Okuhluphayo yisikhathi, isikhathi yiso esingayisisi ukuthi ungamkhuphe embuthweni. Abantu sibili angabakhokhelela sibili njalo lesithunzi iziprenengi, labantu abaningi bangamlandeli. Okuhluphayo yisikhathi esokuphuma embuthweni ukuthi kakhutshwe laphana ebekwa laphana kwelinye icele uthi ekhokhelele abantu jikelele. Ngumuntu ongelasici ongelangitsho, lokho kade kwenze okubi kaze ngihlukulu zabantu. Ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana embuthweni. Nxa esiyebantwini ye nge-desperation situation angahamba ekhokhelela ebe ngumsekeli kamngameli.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo leZipra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo kule minye njalo imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa kafuni ukukhetha umnumzana Valerius Banda ngoba engelathemba lokuba labasekeli ababili abavela kubutho njengoba yibo abamphathisa ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe belakho ukumenza esifanayo. Kodwa uChiwenga ulandule ukuthi kulokungathembani kunkokheli yebandla leZANU-PF lokuthi kulamaxuku amabili abanga ubukhokheli. Ekhuluma emsakazweni weZBC ngolwesihlanu, uChiwenga uthe akula muntu okhonza omunye ebandleni kodwa abantu bonke bakhonza ibandla. Ngesizwe amazwi kaChiwenga.
Let us reject forces that divide us. There is no room for factionalism at any level in the party. I repeat, no factionalism in the party. We are one and we shall remain one. Our loyalty is not to individuals, but to the big agenda which is larger than us, that of the party and the people of Zimbabwe who are supreme. Factionalism is diversion from our founding principles. It opposes the unitary character of our leader, His Excellency, the President of Zimbabwe, and First Secretary and President of the ruling party, ZANU-PF, Comrade Dr. Emmerson Tambudzo Mnangagwa.
Lawo-ke ngamazwi omsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kulesizalwane seZimbabwe esafela emgodini owenjiwa igolide eStilfontein kwele South Africa ngemva kokudingwa ngumndeni okwamaviki ambalwa. abanikazi bemigodi le abasebenza lo mnumzana Mduduzi Moyo odabuka eGogwe babikwa bengavumi ukuba kube labantu abahlengwayo. Umoyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba kulabantu abaningi abasemgodini le eyachiwa ngabamhlophe ngenxa yokuthi kwakungasela nzuzo. Kusanda kukhutshwa emigodini le omunye odabuka eZimbabwe umnumzana Handsome Mathe ofele esibhedlela ngolwesihlanu kulandela ukugula kwakhe esemgodini okwenyanga ezimbalwa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomoyo.
Umuntu lo wayesithi uyababhadalela irenti ebathengele lokudla, so imali mina wayifakayo kimi wafaka 600 kwa-akhawunti yami, yimali wayifakayo. So khona nantese ngimbuza mina uyenzi ukuthi ngoba uyenda inyanga zonke lezi ebephansi ngoba manje usesibhedlela yagula serious, imali yakhe ikuphi? Wathi yena akasayazi imali le. Ngathi wayi manje uyenda simthumela komunye umuntu, kunguwe wona wabangenisayo. Wathi usekudeni wasinikeza iinamba zaloo baba, ubaba lo ngakhuluma laye, ngakhuluma loyenzi. Ngithe ngikhuluma loyenzi uyenda wanjela ukuthi uyafa, so bebethunjiwe. Ngathi qina ube yindoda, ngiyabuya kusasa ngizokubona. Ngavukela emsebenzini ngesathurday ekuseni ngafika ngachasisela abelungu bami ukuthi ngimtakasisa amadingambona, kodwa manje ukuthi awuyagula usesibhedlela. Ngacela basadinga imota le yasithaja 1.8 sakhona kuyena lindawo ngoba sidlula ama-tool gate ayi-2 ubuhambo okuwumango onyanyana. Futhi sesifika esibhedlela ngoba safika ngabo-2 zilanda u-3 khona lapho. Sesifika safika sabachasisela ngoba wayesemtshintshe isibongo uyendu ngakomade, yena wayebhale Handsome Moyo, yabo. So khona na safika sathi sidinga uHandsome Moyo basilayela salapha adekhona. Sesifika sathola onensi basuka basichasisela ukuthi uyendile mazi njani. Ngase ngikhuluma ukuthi uyende umntakasisi wami, bathe zefike lapha yini. Ngase ngisithi umuntu lo wayethunjiwe for inyanga ezingu-8 simdinga khona bemkhiphe izolo, sikhuluma laye ukuthi akulesi sibhedlela. So basebesithi umuntu lo uthone ngabo-11 ngathi balamanga. Then sahlalahlala basinikeza iy'mpahla zakho umntakasisi wami okuthiwa nguDumi. Wathi hayi mamncane, impahla yizo ezikakanjakulo, nansi ibhude lakhe, nansi i-T-shirt yakhe, nakama ingwane yakhe yikho. Sacela ukuthi sicela ukumbona ukuthi sibe show. Basibuza ukuthi nesibindi ngoba lingabantwana nezibindi zokuthi limbone lowo muntu ngoba ashiwe i-1. Data ngizake sibone umuntu otshonile, but namhlanje sizaqala ngoba sokusehlele efamily. Isikhathi besiyivulela sigena samthola sibile nanguyenzi otshonile.
Pho manje nizaluphatha njani udaba lolu, yenzani khona manje?
Manje silapha esiwethu lapha dehlala khona, kusahlangana imali but imali ayikahlangani, isashoda.
Lo-ke ngumduduzi Moyo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseStilfontein kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili kulakho ukuphathisa amantombazana amaningi agcina ezithola engaqedanga isikolo esephila nzima ngoba ezithwele esemancane. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Bianca Dube ngomunye wabathakazelela okwenziwe lidayi le-Constitutional Court elikhuphe iminyaka yokuba amankazana aye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasishiyagalombili 18. Wayenda ele minyaka elithumi lamane 14.
Mina ngazithwala ngile 15 years. Ngaba so ansazange ngakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze yami ngiyelungise yami imoli. And kwamphambanisa kakhulu ngoba akula imisebenzi engingakwanisi ukuyenza, yikuba ngoski kumbe ukuthengisa amatamatisi. Engikwenzayo ikhathi esi ukuthengisa amatamatisi. Kharesi ngile 23 years ngilabantwana abayi-3, abantwana laba bafuna ukudla.
Phinde wachasisa ubunzima abhekane labo.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba mina nginje ngangifuna ukuba ngu-teacher but ngenxa yokuthi ngazithwala ngincane asaza ngakwazi ukuthi amaphupha amafezeke ngoba ngase ndi-responsibility lami, ngase ndomntwana omele ngimgcine, omele ngimncede ukuthi akhule abe ngumuntu laye.
Baningi abakusimo esifanayo abakhulume nomsakazo weStudio 7 abethule okufanayo. Unkosikazi Plaxedis Moyo osebenza ngohlanganiso elilo amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi akulunganga ukwendisa abantwanyana.
Abantwana bebesendiswa bebancane, kwesinye isikhathi umntwana eyabevele engakafikisi le 18, but ngenxa yokuthi kulomthetho naloyo ukuthi as long esedlule i-16 and above ngihlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansi.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Bendlovu ohlala koBulawayo.
Ikakhulu amankazana, iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingana okusuka kube nzima ukuthi abanye obabazibambe bagcine bekhombile.
Osebenza nabantwana abashadwa bebancane unkosikazi Bongiwe Dube uthi kuningi okuhlupha amankazana ashada esakhula.
Inkinga ebangela ukushada kwabantwana besasekancane bengakafiki esigabeni kumbe ngithi ku-age elungileyo kumbe eqondileyo ukuthi bashade ibangela izinto eziningi abahlangana lazo emagumeni abo. Okunye kusuka kube imithetho ezinkonzweni ezehlulekeneyo.
Igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Machomana Ncube uthi kulomthetho owawuphambana lesisekelo sombuso welizwe osuguquliwe isinqumo se-Constitutional Court. Uncube uthi idayi lephalamende sekumele libumbe umthetho ozanqabela ukwenda kwabantwana abangamankazana. Uncube uthi amapholisa kumele abophe abaza kuphula umthetho.
Owenzakeleyo ukuthi i-Constitutional Court has invalidated umthetho lo, i-criminal law obusehlisa i-definition yomntwana ukuthi ngole 16 and below, yathi akube ngole 18 and below. Oso kuzakwenzakala kusho ukuthi iparliament sofuza ukuthi yebuyele iyehlala phansi ilungise katsha lomthetho ukwenzela ukuthi uhambelane nesinqumo se-Constitutional Court. Njalo kuzakwenzakala ukuthi umthetho lo uzakwenza ukuthi abaningi baboshwe labo abathanda ukuthi bathandane bayemacansini labantwana abangaphansi kwe-18 years.
Akwaziyo ukuba abantu bazalandela okuthilwe lidayi le-Constitutional Court kumbe bazaqhubekela phambili belobola abantwana abangamankazana abasakhulayo. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokulenani eliphezulu elabesifazane kakhulu amantombazana abalethela endlini boBulawayo. Leli phephandaba lithi kunezizathu ezimbalwa ezingaba zibangela lokhu. Iphephandaba lobulembi ele-News Hawks lilodaba lokuthi oke wachata lonkosikazi Grace Mugabe, umnumzana Stanley Gorereza ubhubhile izolo. UGorereza loGrace Mugabe balendodana uRussell. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Isakazi omuhle, ngiyabingelela nje ihlobo bonke nje labasakazi abathandekayo ukuthi kini lonke mahlaba ezulu. Hayi, seyizwa leyinto le, ngiyezwa abafowethu osibuti osisi bathi votelani sisi. Hhashi, omunye nomunye kazibonele ibandla angalikhetha, akunamuntu okhethela umuntu. Mina nami ngiyazithandelela mibandla. Hhashi, ingabo singenisa lapha esifobheni sikhangele. Maye Bosman, wasuke siye eZambia siyadlala ibhora. Namhla singumZambian, kanti kufanele ukuthi nxa sudlalela ibhora ubudliwe kumbe uwinile uphenduke uze ekhaya. Wena wahlaba umZambian, uhlaba ngusisi namhlanje liphi izikhundla, kodwa unguvayisi wemandebeleni wamavoti. Awujoborawo lo esimuzwa ikhuluma nsuku imihla lemihla ethi uvice president ubili, kazikaze simuzwe ekhuluma ngawo Welshman. Why lingaboni? Why lingakhangeli? Bonani ngiyishile inhliziyo langamehlo ukubona lokhu, ukulalela libone ukuthi siyasetshenziswa thina abantu besindebeleni. Awukhona okankomo, ukhona umthwakazi. Phakathi kwamabandla amabili asiboneni ibandleni ngayo asikhulule. Lathi sizimele singamandebele njengabo malema labazimele endaweni yabo eLimpopo, bazimele ngomhlobo wabo. Lathi asizimeleni singayengwayo ukuthi kuthiwa iZimbabwe. iZimbabwe yikhona isibangizo siyamvotela. Simeni, Simiseni, Simpakamiseni, Okankomo. Njoba sebuyile setsheni, uhamba ngomoya akahambi nje. Uhamba ngomoya, balingakwazi. Tshela ukuzitshela bafowethu elikhona emazweni la khonapha, lami ngikhuluma nje eseBotswana. Ngiyakhuluma kodwa ngithi, hatshi, amboni, kunomehluko, inyoka inyoka. Abafuna izikhundla, ibandla elivuswayo lapho kudala sibekile, sabona kanje ukuthi livusa ibandla likamgadi. G40 igcwele lapho ku-CC, yibo abakhokhelayo, yibo abazambekela umthetho. Ingeke liyitholi ikhonomi lapha, ngiyala mina ngabetha. Vumani, mageda, vumani mawasakazi.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo, ngezindawo. Akho telizweni lakithi asisakuboni. Laphana sisezokubona okunye okukhulu okudlula lokho esikubonayo. As long ilizwe libuswa ngo-Dunderhead laba abangayazi lutho, abangayazi ubuhluka u-N no-U. U-Dunderhead laba wafana nomnankagola labochiwenga laba. Elizweni lakithi sisezobona isihlazo elingakaze libonakale. Abantu basezobona okunye lapha. As long sekuqalile ubona imfundo siphelile. Imfundo ezikolo ngeqiniso abantwana besikolo kabafundi. Abantwana bethu kabafundi ezikolo la. As long okunye abantu bekubona kulokhu kubuya kancane kancane. Imfundo yabantwana iphelile manje. Kukho ukuthi inkomo ziphele kanjani emakhaya la. Izano PF iqeda inkomo emakhaya. Abantu bonke iningi abantu ngabayanga. Kusela kwenkomo kabucontroleki. Abantu basezobona isihlazo lapha elizweni lakithi. Isihlazo lingakaze liyenzakale. Abantu bazaze befisa umgabe, bethu umgabe wayengcono ngendlela okwenzakala ngakhona. Hayi lokhu sekudlulile lokhu. Lokhu seku-out of order okamnankagwa lokhu. Seku-out of order. Lizwe yakhiphiseli kwelinye izinga. Ubuyana. Awungitshele nje ukuthi uma uvala amakhumbi, uvala amakhumbi. Hayi kodwa lokhu kwabumnankagwa lokhu hayi. Hayi lokhu sisezokubona okunye elizweni lakithi. Umuntu opheleleyo ovala amakhumbi ukuthi amakhumbi omphakathi, into yomphakathi eletha into transport yakhe ezibiza ngopresident. Hayi kodwa sisezokubona eZimbabwe ngempela. Laphana sisezokubona okunye lapha. Okunye nangu kusemehlweni abantu abantwana kabasafundi. Imfundo iphelile eZimbabwe.
Sanibonani, sanibonani basazi ngoba Studio 7 nabalaleli bakhona. Ngingathanda nje ukuthi ngisacela kwisicelo sokuthi kuyokutholakale umuntu or interview umuntu wezek okutholakale umuntu okhulumela i-Yellow Submarine CCC azosicacisela kahle ngokubhalisela ukuvota ukuthi kuqale kuvulwa nini kuvalwa nini. Asinabanye abaningi asinalo ulwazi lokuthi kuvuliwe kumbe kuvaliwe ukubhalisela ukuvota. Nje umuntu ozobe ezosicacisela nje li-interview ukuthi hhayi kuvulwa isikhathi esingakovalwa ngalesi sikhathi sokuvala ukuthi hhayi makusakwazi ukubhalisela ukuvota. Isicelo sami nje ma-Yellow Submarine amahle kakhulu, ngiyacela ngiyacela impela sike siceqeshwe kule nto lekhona apho eshoda khona. Ngibuye kule nto yokuthunjwa kwabantu eZimbabwe le nje i-DNA nje yezani. Ma usakhumbula nje uKeni Nkala, banengaki uKeni Nkala ngabo-2000 banengaki kuzofika manje nje abantu nje abadisaphi abanye nje abavelanga nje asazi nje asayokuzwakala. Kodwa-ke akukho okungagcini, yonke into inesiphetho sayo. Ngiyacela impela especially kulokho kwezeki belisenzele kanjalo komkhaya igama uSifas Dube lifane dandanda PS66 # 41 ngibongile kuleyo daba.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli bonke. Ninelisethulela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso ezingafanelanga ukuthi uGawule nawe uyakhuluma. UGawule kafithanga ukukhuluma kuStudio 7. Umuntu olamanga lo. Abantu bezana iqiniso abalithanda ngikwazi ukuthi banjani. UmNankagwa wathi ngena lapha wathi after 100 days lizelazelima. Ethe sithilizela beselifika. NanguGawule uthi itayi wacatshiswa umbuso kamgaga. Kalanihloni nxa ikhipha amazwi anjalo. Ayekuphi ngaleso sikhathi? Ayekuphi amapholisa ngaleso sikhathi? Anti izinto ezasetshenziswa amapholisa yiZANU-PF. Namhlanje uMoblessing nangucatshile. IZANU-PF iyafakaza. Mayafakaza amapholisa bathi uMoblessing ucatshiswe yi-boyfriend yakhe. Wayedla imali i-boyfriend. Aye ngapha amapholisa uMoblessing esedliwe imali. Esedliwe imali. So lo mfana waqala kibi ukuyabatshela isitori sonaleso yini besifakaza. Anti uyabona ukuthi umfana lo wasetshenziswa ngamapholisa. Ubona-ke ecatshile amapholisa. Wathatha uMoblessing ngomfake umuteni wanika amapolice akwazakala ukuthi uma blessing lapha khona yarethwa kumbabula abamvizi sebeqalisile abantu bezano phiwe wena gawula ufakazi sibi ufakazi into enjalo gawule ushiya ku studio 7 uspoile studio 7 abantu laba babulala abantu bemandebeleni lapha bebajikele emlilweni bebaquma bephila jikele ziko bebagcibele egodini bephila uyefakaza phezu kokuthi wena lapho khona bakubulalela izihlobo bezigcibela bephila umbuso kamnangagwa wona lowo khona uyabulala kawudlali yayikuphi opposition othi yona yiyo eyenza izinto ithemba ukuthi kugconwe iparty yena yayingaphi khonapho ligcibela abantu emathabeleleni kumbe lawe nguwagcibela abantu sikhathele ngani linabantu bezanu p f ngokubulala abantu aleke isicolele unkulunkulu uzolitshaya ngosiwazi bantu bezanu p f i-1 day yikho libona leli zwe selilehlulele ngaze lizameni kuyala izulu liyaphakama imtandazethu iyaphenduka khathele ngani nabantu bezanu p f libulala abantu kabuhlonkanga lize lithumba umuntu ongumfazi hayi zanu shuwa hayi hayi unkulunkulu shuwa uzongenela kuphela
bonani sanibonani sanibonani basazibasiosesiyakomuhle esinikazi yinhle kakhulu sibili hayi sakubonga sibili ningahlali sinika njalo nje njengasisakazi okhulumayo ngesilimoimoswan egomoza esidlalekisayo siyakuthaya nabanikezwanibaba
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulezi nsuku sokuhlala kulezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abaningi ngemibhobho ebukhali ethengiselwa uZulu Mahlayana. Kumaviki amabili adluleyo, kulosakhulayo ongene isikolo sabantwana abancane wabadubula wabulala abedlula amathumi amabili. Kwaqhubeka ngensuku ezilandelayo kusiba lezehlakalo ezifanayo. Kanti kuyini okwenzakalayo kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Moringai, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabona mina kathesi ngangithiwa sokune problem mental conditions abantu abaningi ngoba kule pressure sivela ku kaba ekade kule COVID khona and abantu behlezi ekhaya and then kathesi siphuma khonapho ngangithiwa amafutha ayadula, everything is expensive and imisebenzi ayibhadali comparative le cost of living. So ngibona ngangithiwa i-pressure emuntwini kaNkuluNkulu hayi is too much.
Bakhona abanye abathi okubangela ukuthi kube lodlakela lonalolu ukuthi imbobho itholakala lula, kumele kungani kuyaqiniswa imithetho. Wena ukubona njani?
Into ehluphayo khonapho mnumzana yikuthi siyabona ukuthi abantu ma beqhashwa ukuthi baye esishotheni bangama-17-18 years old, so lingaqinisa ama-laws ona lawa aza-affecta lawo amabutho elizwe lonke, yikho engibonayo mina.
Kodwa nxa sikhangele ezinye izehlakalo siyabona ukubana kungani kulobandlululo abantu abathiwa ngama-extremist kumbe labo abazithi bamhlophe kakhulu abafuni abensundu, babona ungani abensundu yizitha ezizabathathela imisebenzi zibathathele yonke into. Ukubona njani?
Ye, leyo nto vele iyahlupha ngoba sibona lapha eAmerica sidila ngento ngezitha zona lezi ezithiwa yi-racism. But singahamba all over the world kulama classism, lama tribalism, lani. So mina ngibona ngathiwa indaba ekhona lapha is the economic factor, ukuthi abantu baya sebesaba ukuthi abantu abansundu bangangena sebebaningi bazabathathela izimali zabo that they think they deserve. But leyo ndaba ayisoze ikwaniseke I think in our lifetime ngoba kuzahlala kule nkinga yona leyo ukuthi abanye bathi thina simhlophe kakhulu, so yithi esiqinileyo, yithi esi-right khonapho. So into leyo iyahlupha.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Hayi izulukandaba isikhathi savumi ukuba siqhubeke sonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.